So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 13 Mabasa 2021 ngo Chris Kande endabeni zethu lamhlanje inkokheli zenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezike zabotshwa okwesikhatshana izolo sezihambise amapholisa emthethwani ndaba zisithi kumele ahlawule imali yokuzihlukuluza
lokhu kuveza mcengi ukuthi basebebebotshwa besolwa ngamatshala angekhoyo.
Inani labantu asebephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus liyaqansa.
Abantu abasazilandeli ngoba becabanga ukuthi lo mkhuhlane ungabe usuphelile. Lo mkhuhlane uyingozi, ungumkhuhlane okhona.
Ingcwethi kwezokulima zikhuthaza uzulu ukuthi engaphangi avune isivuno singakomi ngoba kulakho kudala udubo.
Kubafuyi silezixwayiso ezimbalwa. Isixwayiso esikhulu ngesokuvikela imikhuhlane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inkokheli ezenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezike zabotshwa kwesikhatshana izolo sezihambise amapholisa emthethwani ndaba zisithi kumele zihlawule imali yokuzihlukuluza. Abantu laba babalisa umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala i-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe umnumzana Obed Masaraure lelunga laleyo nhlanganiso umnumzana Tekmo Mhlanga iziphathamandla ze-Poverty Liberation Movement omnumzana Pride Mukono lo Alan Moyo kanye lo mholi wezinasu umnumzana Archibald Madida. Embikweni owethulwe izolo inhlanganiso ye-ATUS abahlanu laba bathi bese bebuyela emakhaya kodwa amapholisa abasukela ababopha kungela sizathu. Ngalokho bathi bazalobela umphathi wamapholisa uCommissioner Godwin Madanga bemazisa ngenyathelo asebelithethe elokuya emthethwani ndaba. Usithandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxe lomnumzana Decent Bajila olwela ilungelo loluntu.
Kuyinto embi kakhulu uhulumende aseqala ukungathi uyengeza iziphathi lapho ayenza khona. Ukuthi abantu bethu bezihambela beshiya lapho abayakhona bengephula imithetho akulunganga ukuthi kuyikwephula amalungelo abo okuhamba nje lapho abaye befuna ukuya khona ngalokhu okuthiwa i-freedom of movement. Zonke izizwarane zaleli lizwe ileyo mvumo zokuhamba iy'nhambi ezizibhedele zona kubi ukuthi abantu bebotshe bezihambela.
Siyananzelela ukuthi inhlanganiso le ARTUZ labanye lezi naso amalungayo ande ukubotshwa. Ungathi amapholisa abaqopha nje kumbe kukhona ababe kwenzile ukwephula umthetho.
Iningi labo landise ukuthi imali ngabotshwa lihambe liye emthethweni ndaba setholakala kuqala. Lokhu kuveza mcengi ukuthi babebebotshwa besolwa ngamatshala angekhoyo. Siyakunanzelela ukuthi kuyaqhubeka kusanda. Omunye walaba ade bebotshiwe u-Alan Moyo uvele ukubhekile kadesi lapho ahamba botshwa wade sefika umthethweni ndaba. Kungalunganga ukuthi asizinwe esejele kumele ukuthi nxa bemswelela ukuthi lekuqala alilambe leli cala elihambele emthethwani ndaba esuka kibo. Sokungathi sokuyinhlala yenzo enkulu emaphoyiseni kuyo into kumele ukuthi umphakathi zipheusona njalo.
Siyabona ukuthi lamabandla aphikisayo ikakhulele MDC Alliance labanye nje afana leMthwakazi Republic Party bakhala ngohlupho olufanayo.
Kuze ukuthi umuntu abhenge isizalwane selizwe engelani ukuthi ulilunga ngisifanele kodwa kumbe ebandla lezombusazo. Ngokunjalo sinanzelela ukuthi indlela osokuqhutshwa ngayo abantu bonke ababa baphikisayo ikakhulu iMDC Alliance leMthwakazi Republic Party abanye abavela kwinhlanganiso ezizimele zodwa inhlanganiso zabasebenzi inhlanganiso zamalungelo oluntu sebethathwa ngendlela elokuqoqa efanayo eyokuthi babotshwa ahlukunyezwe ekhululwe babotshwe ahlukunyezwe ekhululwe asikezwa ukuthi mhlawumbe abe ehlukunyeziwe emzimbeni laba abakade bebotshiwe kodwa khona ukubotshwa ukuthi uyefakwa ukugcinwa amapolisa noma umzuzu wodwa kodwa lokhu vele kuyikuthi kulunga lokhu sekwandile ukuthi uhulumeni akwenze kodwa akulamuntu ofanele ukuthi afake ngalenjeya.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu njenge-Amnesty International isanda ukuthi amalungelo oluntu ayiphulwa eZimbabwe. Uhulumende usebenzisa ubhubhane lolo olukhona lwe-COVID-19 ukuhlukuluza abantu. Ungathi uhulumende lo ozethi mutsha uyehluleka yini ukunanza amalungelo oluntu njengohulumende wakuqala?
Uhulumende lo indlela asebenza ngayo kathesi usethethe ubhubhane lwe-COVID-19 walwenza isikhali sokuncindezela abantu. Sinanzelela ukuthi inani labantu ababotshiweyo, inani labantu abatshayiweyo ngamapolisa, inani labantu abahlukumezekileyo ngezenzo zikahulumente ezijiyeneyo isikhathi sokuvelela lugane lingathi liqhubeka lisanda. Uhulumende akaphathi kahle indlela yempatango yalokhu ukuthi abantu kumele baphile njani xa ubhubhane olunje. Siyakunanzelela ukuthi asukho nto ukwenza lokhu umkhuhlane nawusufikile abantu bethole ukuphumelela, kodwa uhulumende usebenzisa ukuthi ufika komkhuhlane lo uhulumende akwenze kube sezingeni eliphezulu ukuthi wabantu.
Lo ngumnumzana Decent Bajila olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Inani labantu asebephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus liyaqansa. Iningi libikwa selibonakala lingela ma-mask njalo lokuqhelelana abantu abasakwenzi. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu saqala ngokumbuza ukuthi singabona na abantwana besikolo njengabe sigodini e-Sacred Heart sebebanjwa igciwane le-coronavirus ngobunengi na?
Kunzima, kuvele kunzima khona ukuthi abantwana ebenelise ukuthi ke bangathelelani ke umkhuhlane lo we-COVID-19 ngoba abantwana lanxa bangabe belamamaski belakho konke kodwa ke bayathanda ukudlala bekhipha amamaski, bayathanda ukusondelelana, bayathanda ukwenza lokhu lalokhu. Yikho kuqakathekileyo ukuthi umkhuhlane lo uvikelwe uvele ungabi khona ezikolo ungasondeli ngoba lapho kulabantwana khona kuba nzima ukuyenqabela nxa uvele uthe wangena. Sifisa ke ukuthi umkhuhlane lo lapho otholakale khona uphelele khona lapho ungamemetheki usiyaphambili.
Singabona na amanani eqansa njalo ukwedlula lokho ayikho khona kathesi?
Kuyadanisa ke ukuthi kuyabonakala ukuthi ke umkhuhlane uyamemetheka kwezinye izigaba kubangelwa ukuthi ke abantu kukhanya ngazathi izinqumo zonalezi ezibekiwe kubana abantu bazilandele kwenqabela lo mkhuhlane abantu abasazilandeli ngoba becabanga ukuthi lo mkhuhlane ungabe usuphelile. Lo mkhuhlane uyingozi, umkhuhlane okhona kudingakala ukuthi abantu balandele izinqumo lezixwayiso zonalezi lezi ezikhona baqhubeke besanitize, baqhubeke bepractice social distancing, baqhubeke njalo begqoka amamaska abo, benanzelela lapha lalapha bengabambabambi izindawo eziningi ezithile, njalo baxwaye ukuhamba ezindaweni okubuthanwa khona nxa kuyikuthi izimfa kumbe imitshado kumbe neminye imibuthano eqakathekileyo. Babona ukuthi kabasondelelani, bahlala khatshana khatshana kakhulu ngoba umkhuhlane lo yingozi, umkhuhlane lo usakhona sibili, kumele abantu siqaphele sinanzelele.
Ungathini wena ngalokhu ukuhlatshwa kwabantu kakhulu sikhangela bemakhaya?
Injection le khona le ehlatshwa abantu kaso injection yokuthi ke abantu basile kulowo mkhuhlane. Ngizwa ngani kuthiwa injection yokuthi ivikele ukuthi abantu bangawuthathi lowo mkhuhlane, kuthi lalapha abawuthethe khona beneliseke ukuthi ke ungabuyi ngamandla amakhulu ke ubuye ke ungela mandla. Yikho ke sikhangelele ukuthi uhulumende kumele abone ukuthi umuthi lo ukuhlatshwa ngoba injection la abakhona elizwe lonke ukuhlanganisela labasemakhaya emakhaya labo badinga ukuvikelwa phela yebo kambe kananzeleleka ukuthi emakhaya ke abantu abaningi abakabe ugulu lo mkhuhlane kodwa ke abasuka emadolobheni bevakatsha bese emakhaya balakho ukuthi babaphathele nalo mkhuhlane yikho kuqakathekileke ukuthi kungabe le discrimination ke amajackson lawa abe khona umuntu wonke nelise ukuthi awathole ofisayo hajike ongafuniyo ngoba ke umthetho weWorld Health Organization uthi wona ke akumelanga kube lomuntu obanjwa ngamandla ukuthi kahlatshwe ke le injection kumele kube ngumuntu ovumayo yena ukuthi ufuna ukuhlatshwa ikho ke akhona elizweni siyabona ke imali uthwani kakhulu ngoba abantu beZimbabwe badlula ke singathi 13 million kuyadingakala ukuthi ama injections afikele nalelo nani ukuthi wonke umntwana weZimbabwe ofisa ukuthi ahlatshwe athole lelo thuba lokuhlatshwa kodwa ke lo ongafuniyo ukuhlatshwa ngezizathu ezithile abelazo angabanjwa ngamandla ngoba kuyadanisa ke sibona ke amakhampani amaningi eseqalisa ke ukuthi abhalele izisebenzi izincwadi ukuthi ke kumele bahlatshwe ongahlatshwanga ke angabuye emsebenzini ahlale ekhaya kuze ke uhulumeni dashi ukuthi umkhuhlane weCOVID-19 usuphelile mbonikazathi ke sokuncindezele ka abantu khona lokho abantu kumele babe lelungelo lokuthi bakhethe ukuthi bahlatshwe xa bengafuna ukuhlatshwa njalo kungabangabanjwa ngamandla ukuthi bahlatshwe
umnumzana Edwin Lovu isakhamuzi sakobulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Kusenjalo ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abane ababulewe yiCOVID-19 kumahola angamachumi amabili lani asanda kwedlula kuthi abalichumi lasiyagalolunye 19 babanjwa igciwane leCoronavirus. Lolu gatsha luthi kulabantu abaqinelwe yiCOVID-19 abahlanu abakuhlangothi lwesibhedlela oluthiwa yi-intensive care unit kuthi abalichumi lanye bayagula kakhulu labo. Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amabili 204,275 ijekiseni yeCOVID-19. Ingcwethi kwezokulima zikhuthaza uzulu ukuthi engaphangi avune isivuno singakomi ngoba kulakho kudala udubo. Sixoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Mandla Nkomo othi njalo akukakhanyi ukuthi iyezi eliletha izulu eZimbabwe lamazwe angomakhelwane elithiwa La Nina likhona na lomnyaka.
I think isixwayiso esikhulu kathesi ukuthi ekuvuneni kwethu sicela ukuthi abalimi benanzelele ikakhulu izilimo ezinjengomumbu kumbe amabele ukuthi nxa bewavuna benanzelele ukuthi bengawavuni engakomisisi ngoba into eqakathekileyo ukuthi bevune sokome kwenela. Nxa uvuna umumbu lokho useselamanzi kumbe moisture ngesilungu ungaba lohlupho lokuthi uyagcina ukhunta kumbe usiba lalokho esithi ngama mold angagcina ebangela ama aflatoxin. Kuyafanana njalo lezilimo ezinjengamazambane indlubu lazo kufanele ziqale zonyiswe zingakafakwa lasezipaleni. Laba bazagcina isivuno njengoba kukhanya sisinengi lonyaka kulale imithi esetshenziswayo eyenza ukuthi kungabi lempehlane layo siyaxwayisa ukuthi abalimi beqala ukuthi bangani bayakudinga lokho bakusebenzise eziphaleni ukuthi isivuno sabo singamochakala.
Izanuse zomkhathi sezike zabona na ukuthi umnyaka lo esukuwo wona uzaba unjani? Liyaba likhona yini iyezi eliletha izulu?
Hayi emkhathini Chris akukacacisisi ukuthi lapha South Pacific ku event yakhona ingaba iEl Nino kumbe iLa Nina akukacacisisi ngokwazi kwami mbona ngani khona pho kobo June July ikho kuzacaca khona ukuthi umoya ezulu esizawuthola thina kithi uzabunjani. Okuqhakathekileyo nje ukuthi silondoloza amanzi sinanzelela ukuthi laba balamadamu laba abalezifula kumba balemgodi ukuthi singabona ubunengi bamanzi sikhohle ukuthi thina sisendaweni evame ukuba lesomiso.
Okugcina ungacebisa abalaleli kakhulu abalima befuya inkomo kumbe ezinye izifuyo ukuthi kuyini ngesikhathi lesi abamele bakukhangele njalo bakwenza.
Kubafuyi silezixwayiso ezimbalwa. Isixwayiso esikhulu ngesokuvikela imikhuhlane. Ngange ngafanisela abanye bazathi ngiyaloya ukuthi lonyaka ngendaba yokuthi izulu linengi utshani bunengi lemikhuhlane izaba mnengi sesibonile umkhuhlane welumpy skin ukuthi nje usumemetheka indawo zonke ikakhulu eMathabeleland South andithemba lase North usuyeqhela usutholakala and into ehluphayo ukuthi ivaccine ingani iyasilela kayitholakali ngokupheleleyo. So ke isixwayiso sami mina ukuthi singeqisi ukudibhisa ngalesi sikhathi siloke sidibhisa kanye ngeviki. Okwesibili abenelisayo ukuthi bayithole ivaccine siyaxwayisa ukuthi kabahlabe inkombo zabo ngevaccine lumpy skin. Okwesibili inkomo zinhle kathesa. So mina isixwayiso engilazwe ukuthi nxa ulazo inkabi zakho kumbe amajongosi ofuna ukuyathengisa ngoba ibody condition yawo kumbe isimo sayo kathesi yinhle uzathola ama grade angcono mbona ngani yiso isikhathi sokuthi abalezo kuthengisa uzithengise kathesi.
Umnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection oluphuma kuStudio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya udaba lwe-COVID-19. Sixoxa labo somabhizimusi abasakhulayo ngesimo somnotho welizwe ngale inyanga kamabasa eleZimbabwe likhangelele ukuthakazelela usuku lokuthola uzivuse ele Independence Day mhla ka-18. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMikeobe ngo-8 ntambama.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi izigaba zeMathabeleland kunye leseMashonaland West leHarare yizo ezilabantu abaningi ababulawa ngumkhuhlane we-AIDS ngomnyaka odluleyo. Ugatsha lweNational AIDS Council luthi kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili lambili 22,000 ababulawa yingculaza nyakenye okulinani eselehlile nxa kuqathaniswa leminye iminyaka. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com libika ukuba usikomitsho wamapholisa uCommissioner Gideon Madanga useyale ukuhlawula imali efika phose isigidi esisodwa $900,000 okuthiwa ayihlawule omunye undoda wadutshulwa ekuqaleni komnyaka esiswini ngamapholisa edolobheni leKwekwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umumo wezombusazwe usumi madlolongwane kweleSomalia kulandela ukungavumelani kwamadale ephalamende amabili elaphansi eselivume ukungezelela ihlandla lombuso kamongameli Mohamed Farmajo ngeminyaka emibili futhi idale eliphakameyo lona lithi lokhu kungaphandle kwesisekelo sombuso welizwe. Inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund ithi ele Lebanon ngalisoze lenelise ukusuka ebunzimeni bezomnotho nxa kungabunjwanga omunye uhulumende ozenelisa ukuhlenga ilizwe.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington, D.C.
Lamhla siyaxolisa abalaleli, asoze senelise ukuthi siliphe imilayezelo yenu elisithumela nge-WhatsApp. Kodwa ke lingadinwa, liqhubeke lisithumela imilayezelo yenu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga. Kwezemelika, kulomunye njalo onsundu osebulewe ngamapholisa edolobheni leMinnesota duze lalapho okwabulawa omunye njalo onsundu uGeorge Floyd. Osakhulayo lo odutshuliweyo uthiwa nguDaunte Wright. Kubikwa ubezama ukubaleka ebalekela amapholisa. Omunye umpholisa wesifazane obecabanga ukuthi ufuna ukumdubula ngalokhu okuthiwa yitheza okungabulaliyo, kanti mayuyu uthwele isikhali umbhobho wamdubula esemoteni, imota yayotshayelela wafa, kwasinda omunye wakhe kade elaye emoteni. Kusenjalo ukuthoniswa kwepholisa uDerek Chauvin wetheswa icala lokubulala uFloyd. Kuqhubekele phambili izolo umne wabo efilonise Floyd esipha ubufakazi bokuthi umfo wabo wayengumuntu onjani. Sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokubulawa komunye njalo onsundu ngamapholisa.
Yesebulewe sibili omunye, futhi ukubulawa kwakhona kube kubi kumbe kube lobuzima bokuthi kuseduzane lalapho okule court case khona le eka Floyd eqhubekayo njengoba sikhuluma nje kathesi. Now ukuthi ukubulawa kwabantu labo kwenziwa lubandlululo, kulokho mbona ngathi kusegcekeni akudingo, ngoba amapholisa nxa ungakhangela kuhle kufanele ngathi kuthiwa kunjengathi laphana siselusa ukuthi uyabiza izinja uye egangeni usiyazingela. Nxa usiyazingela u-expect ukuthi uzavusa inyamazana. Inyamazana leyana ingavuka iqotshwe izinja, wena unikela ukuthi izinja zibambe inyamazana leyana ukuze uthole isijebo. Amapholisa lapha nxa ephuma e-police station lapha, avele wona angathi ayazingela ukuthi azingela imota edrayivwa ngumuntu omnyama.
Bona ababe bemiswe ngamapholisa esikhathini esiningi siyasibone bengani abalaleli ababe bekutshelwa abensundu labo. Wena ngokubona kwakho labo bengaba bephambanisa yini?
Hayi, mina ngokubona kwami ayisikho ukuthi abensundu labo babe besala ukuthi benze abakutshelwa ngamapholisa. Njengoba njilo laphana mina nte mina ukuthi usiyazingela inyamazane ngavuka, uvele kawumi ukuthi uyiphi ithuba lokuthi icabange inyamazana uhlihlaseli. Okwesikhathi esiningi kuvele ikuhlasela, ngoba one amapholisa la mina mbona ngathi vele ayasibona thine simnyama nxa sidrayiva lapha, then nxa esetshayilayithi lakhe leliyane lokuthi uyakumisa, uvele yena engqondweni zakhe yena nguye oyabe seqalisile ukuba aggressive yena lwalo mpholisa ongaphandle. Ungakhangela lo ujaha lo ipolisa isotsha leli ebelise Virginia, akula nto ayimiselwe kwampa. Mina ngokubona kwami mbona ukuthi umiselwe ukuthi ube mnyama wamiselwa ukuthi puma lwalo umuntu wazama ukuthi azehlise ukuthi hawu kathi sokutheni kala khaya zele kuphi impupu sekutheni babe bemthela amehlo lana khona lapha kuvele bona babe bevele beyiba bahlazelayo so ngathi umuntu nxa ube khuluma kuhle ukuthi hayi uphuma ngaphuma ngiyesaba ukuphuma ngoba zenzesa umpupu phela la uyawazi umpupu lo ukuthi kuyabulala lokhuya.
Umnumzana Rafael Mthombeni sizalani seZimbabwe isihlala ngapha kwelemelika ube khuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leHouston eTexas.
Lamhlanje ke ugcuba uhlelo lothu sine ngoqo lomhlabeleli uErnest Sebata.
Hit after hit, take them my brother.
Kane ungathi uErnest Sibatha ngubani kahle kahle?
UErnest Sibatha indoda ezalelwe eGwanda 37 years ago, umculi wegenre ebizwa ukuthi mellow cathedral ikholoko.
Uqale nini ezomculo njalo usile ngoma kumbe yamadlalade amangaki?
Ezomculo ngakhula nazo ukurekhoda ngaqala ngo 2009 of which senginama album afika 4. Ingoma ezikhona manje zibuthelela zonke they go up to about 26 ingoma engizikhumbulayo enginazo.
Ngedlalade lakho elitsha ukuthi lithiwani njalo kahle kahle waliloba ingoma zakhona ucabangani njalo ujongeni?
Idlalade lami elitsha libizwa kuthiwa Livumile Idlozi. Abakwaziyo idlalade lami elisemuva elibizwa kuthiwa Vala Ngebhethu, ngemva kokulirekhoda kwami abantu balamukela kakhulu ukuthi lami kwangijabulisa ngaze ngathi ayiselivumile idlozi ukuthi sengifikile emculweni. Ukubhala ingoma zami ngabhala ngithinta into eziningi. Kunengoma ebizwa kuthiwa Mancube, ikhuluma ngempilo engangiyiphila ngisasemncane nalo muntu engangimthanda. Then bese kusiba nengoma ethi Julia ethandwa ngabaningi. Mostly ngibonga intombi enhle eyase Africa entshela abantu ngobuhle beAfrica. Ezinye ingoma efana nokuthilo impilo, ngikhuluma ngokuthi empilweni kumele siphathane kanjani ukwenzela ukuthi singabantu sikhona siphilisane kahle. Labe zokholo ikhona ethi siza Jehova njoba sihlangana lalesi simo esikiso sikhone ukuba nasinqobe. Yikho okwenzakalayo kudlalade lamilele ngalebhala ngizama ukuthi wonke umuntu onesimo anaso empilweni yakhe akhona ukuzithola eyamukelekile nedlaladlele ekhona ukududuzeka ngalo, ekhona ukudansa, ekhona ukuhleka, aze akhona ukujabula.
Abafuna ukuthi bathenge ibudlalade kumbe ingoma zakho bazithola njani njalo ungapha abalaleli inombolo zakho kumbe ngezocingo kumbe lapho abangakudinga khona?
Abafuna ukuthola umculo wami uyatholakala kuma online stores wonke nje jikelele, kubo Apple Music, kubo Deezer, kubo Amazon. Abafuna ukungithinta bengangithinta enambeni +2677516 0598 yeah. Nama ku email etiona ernestosebheights@gmail.com. Kulapha engitholakala khona zonke lezo lemininingwane eminye liyayithola lapho. Abanye bengangithola ku Facebook the great Ernest Sibata noma bethi the great Bulamba Band, bazithola zonke lezo zinto.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkokheli zenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezike zabotshwa kwesikhatshana izolo sezihambise amapholisa emthethwandaba zisithi kumele zihlawulwe imali yokuzidlukuluza. Inani labantu asebephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus liyaqansa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho uzilalela ebulenjini ku www.v